linga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumiso Gilbert Machazi owayefundisa ekolitshini leNust yena owaphiwa umlandu wokuloba ugwalo lwembali kamuyi owayengumphathintambo wezomvikela umnumzana Inosinka. Ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Ngiyabonga baba uGandu unjani wena?
Hayi, thina siphilile ngapha. Ungasitshela ngogwalo lolu okwakumele ululobe ukuthi kwaphetha njani?
Mina kangisalulobanga. Sasuka sangaze savumelana lo mhlonishi uNkala ngendlela lenhlelo okwakumele luhambe ngalo. Ikakhulu indaba yokuthi akusamelanga luphume, kumele lungaze lwaphuma yena esaphi. So kazange besavumelana ngalolo hlelo. So angazi ukuthi imbe wagcine lo munye kodwa mina lanxa sasixoxa xoxile kangisalubhalanga
ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi kuyini kakhulu ayehlose ukuloba ngakho kumbe sithi thina lokhu akuphakulela khona okulutshwane
kwakulento eyithisa enye into yazangikhona kwakuyikuthi yena lo baba uNkomo baxabana ngaphi njani okunye kwaba yikuthi lokuba kwakhe sejele ehlandawonye lo president weZimbabwe obusayo njengamanje lokuthi ke ilizwe selithethwe kulodaba lo Brown abantu baningi bakithi abathi nxa bekhale ngaye ngalo ukuthi aveze la ukuthi kolakho uhlangothi yena wayeminjani wayecabangani ngakho konke lokho.
Yena ngokutsho kwakhe uthi kati vele babe bangani lo muyi umnumzana Joshua Nkomo.
Kwakuyizinto zangekhaya. Kukhona lapha umuyi amosha khona isihlobo esiseduze kakhulu. Basebesenza lokho okuthiwa ngesindebele kufungelani joy. Angazi kodwa abantwana baza kuzwisisa but abantu abadala bayakuzwa. Wafunga ke umfoka uNkala ngoba uNkala ngithi uNkala laba ngabantu abasuka eSwazini bachithwa ngamadlamini lawa yabasebusa kathi seSwazini laba basemalangeni. Basefunga ke ngamaSwazi ukuthi hayi nxa uNkomo enze lokho yena uyafunga ngamaSwazi akibe ukuthi hayi ngeke uNkomo alibusile.
Ngobudlelwane wakhe uNkala lo Mongameli Mgabe wathi yena buhamba njani ngokutshela kwakhe?
Hayi wayithatha sibeso sakususela lapho uMgabe besebedisayo ukuthi sekufonywa izwani zwana wayehlala esithi ukuthi iyafonyelwa emzini wakhe eyayifield yarasi kuthiwa kuyini sase yayifield eyayifield yarasi befoma uMgabe wayengekho kwakunabanye especial abantu abayeseduze labo kakhulu ngutekiri lomunye owafele imota zewilloville kwakuthiwa ngunyagugu yibo abantu ababeseduzane bayifoma la olaba lo osengu-current u-vice president lo ayesengabafana abancane yibo ababelindile phandle bekhangela amapholisi angaze achichithe umhlangano. So ke baba lobudlelwano babaseduze kakhulu ngoba bobabili abantu abathulayo ababekholisana nto umuntu angahlala nje aziphilele elonge efunda incwadi. So ngabantu abaphilisana sili bahlala tokisisinye yabona ukwedlula akwase iminyaka efika 10 ehlala bendawona. So le nto eziningayo ezazi ngaye ezingaphakathi ezasezaxasa ukuzikhuluma nxa incwadi sibhalwa but ngumuntu ababe zwanini kangako awatsho lokuthi bembiza bona babeboneni okuhle ngaye okunye ke wayeseteka hhayi uzisiza kukhuluma ke nxa sesibhala incwadi okwenzelapho kwani konke ayekwazi ngomongameli konke wayeza kukhuluma ekubhala incwadi pho ke asisalithola ngithuba ingakuthi kasisavumelananga ukuthi kuzathiwayo ekucineni kuze kwafika ekucineni kwempilo yabo la nxa bebengasakhulumisani kwansuku zonke yena lo mongameli hhayi babe ngabantu ababehloniphayo so kwakulezinto ayezazi ngoba ngiyamelanga ngapho kuhambe ezikhuluma emaphephandabeni but ayesithi uzazikhuphe encwadini angitili ke ngasofike leso sikhathi sokubhala.
Ya kugwalo
azisadikidwanga ke ngenxa yalokho ukuthi ngathi nxa kuthiwa incwadi yangikhona khona kwaba sobala ngithi ha malumami ngoba ngangithi malumami ke nxa incwadi ingeke yaphuma uphila leso salami nase ngidefenda ngokuthi yime ngilobile wena ongasekho. Hayi ngeke ngibona yathi kawusuze kube ku.
Ena esakhula imncane kazange afake na imbali yakhe akutshele ngayo.
Hayi okokuzalwa kwakhe ngumzomube lokhu zweni lapha emathetheni. Hayi konke lokho sakuthinta nje ngusedlula bayeza ngiphi detail yabafowabo bonke labantwana babafowabo aqeda impilo yakhe yonke ezama ngakho konke okusemandleni kwabo futhi lawo mandla ayelawo abe liqiniso ukuthi labo bayathola itshontsho elizweni leli lithe lase likhulile. Wayengumuntu abamzondayo abangamzondiyo kanti uNkala wayengumuntu owayevikela umndeni wakhe kakhulu, wayengafuni ubona umuntu wakibo emoshakala. Labafowabo ababengamthandi ngenxa yokuthi wayeyingxenye yezani kazange abazondo babagxeke wasebenzisa amandla ukuthi abachithe. Abanye ngabantu ababulalisa uyise ngenxa ngesikhathi sesarambile isikhathi esebhubhane ngenxa yakhe. Kodwa elamandla ukuthi wayengabalandela abafowabo ababhubhisa kodwa kazange akwenze.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungalivalelisa abalaleli.
Hayi balaleli, Septemba njani Christmas esedlulile lizananzelela emgwaqweni lapha lihamba. Ungabi nangozi bantu, umnyaka omutsha umuntu aza awubone athokoze nabantu kwabo aphinde achitheke ophindwe kuye lapha abantu abasebenza khona. Siyalithanda uNkulunkulu alisempilweni zenu lonke.
Lo ke bekungumnumzana Dumiso Gilbert Machazi owayefundisa ekolijini le-National University of Science and Technology ebesixoxelayo uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.